Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Ya sanana kuze kuseni mthwala zomuhle ngolwesithathu mhlaka 28 kuNhlangula 2023. Igama nguNtungamile Nkomo. Ezihamba phambili. Idale le High Court lithi lizahluza kusasa isicelo somsekeli weZANU PF esokutheli ilivimbe umnumzana Sevia Kasukuwere ukuncintisa kukhetho lukamongameli. Ibandla le-CCC lithi amanye amalunga alo abhalisele ukuncintisa kukhetho ngaphandle kwemvumo yalo asecitshisile amabizo awo. Sokuqhamuke ukusilela kwedola leZimbabwe elizweni lanxa nje lingasathengi lutho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umthethwandaba we-High Court uthi uzahluza kusasa isicelo selunga leZANU PF elifuna uvimbe owake waba yisiphathamandla saleli bandla umnumzana Sevia Kasukuwere ukuncintisa kukhetho lokudinga umongameli weZimbabwe ngoba lisithi ibizo likaKasukuwere alikho kuluhlu lwabalelungelo lokuvota olwe-voters roll. Umamangala umnumzana Lovedale Mangwana uthi uKasukuwere uhlale isikhathi esedlula umnyaka olengxenye 18 months engekho eZimbabwe khona athi kumthathela ilungelo lokuphatheka kukhetho phansi komthetho we-Electoral Act. Sixoxele ngcwethi ecubungula ezemithetho njalo eligqwetha umnumzana Kudahove.
Umbuzo omkhulu okhangelane lemthethwandaba kuleyi ikhesi ngokuthi wona uKasukuwere uyagcwalisa yini lokho okuthiwa ngesikhiwa ukuthi i-resident of Zimbabwe kumbe kakugcwalisi. Kuyini okwenza ukuthi umbuzo lowo kube yiwo umbuzo ophambili? Kuba umbuzo ophambili ngoba i-Electoral Act yethu iyatsho ukuthi umuntu uma encintisana kumbe umuntu uma efisa ukuvota kuconstituency ethize kumele ebe engumuntu ohlale kumbe engumuntu obe yi-resident yayona leyo constituency for isikhathi esithize. Kodwa i-Electoral Act ayikubeki kucace kumbe ayiphi ingcazelo yokuthi umuntu okuthiwa yi-resident ikuyini. Ngakho-ke ngesilungu kumbe ngokuzwisisa kwethu ulimi lwesilungu, umuntu engathi i-resident ngumuntu ohlalileyo, umuntu okhona kuyona leyo indawo i-180 days. Kodwa-ke ungaphuma kumthetho we-Electoral Act ukhangele eminye imithetho efana le-Citizenship Act of Zimbabwe eyiyo enika amalungelo, inayo ingcazelo ethi yona i-resident umuntu onjani. Ungakhangela ku-section 2 lapho okunika khona ingcazelo, section 2 subsection 2d omthetho okuthiwa i-Citizenship of Zimbabwe Act, ithi yona umuntu ubalwa kuthwe uyi-resident yeZimbabwe uma ehleli emthethweni elizweni leZimbabwe engahlalanga njengesethekeli, elenjongo yokuhlala eZimbabwe engaso sethekeli. Nxa sesiyikhangela indaba kaKasukuwere, uKasukuwere ungumuntu owazalelwa eZimbabwe, wahlala eZimbabwe kwaze kwafika isikhathi sika-2018 kumbe lapho aphuma khona sebaleka. Kodwa uKasukuwere ugcinile imizi eZimbabwe, ugcinile izindlu eZimbabwe, funa ugcinile lamabhizimisi eZimbabwe. Ngakho-ke konke khonokho phezu kokuthi wazalelwa lapha kuyamnika ilungelo kumbe kwenza kube lula ukuthi aprove ukuthi uyi-resident yeloneli ilizwe.
Amagqwetha kaKasukuwere athi umamangala udlalisa isikhathi sakhe nje kasoze aphumelele. Umthethwandaba ubona oluphatha njani lolu daba?
umthethwandaba ulakho kumbe kule kule greater chance ukuthi umthethwandaba uza yisupporta iargument yamagqwetha kaKasukwere emvumele ukuthi eme ngoba even engekho siqhu sakhe eZimbabwe kodwa ubele muli ubele ama business ubele izindlu ubele property embophela eZimbabwe kazange ukuthengise konke lokhu wabaleka kodwa wakuchiya khona ngakho ke mina ngokubona kwami kuyafanela kumbe kuyenela ukuprova iresidence yakhe eZimbabwe okungamvumela ukuthi eqhubeke phambili encintisana ukuba ngumongameli welizwe.
Umnumzana Kuda wobe ucubungula ezemithetho njalo uligqwetha. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe njalo lomnumzana efidlela Ncube ingcwethi kwezombusaswe.
Akulanto emangalisayo kulokho ngokuba abaningi bethu abavele belandela ezepolitiki bebekwazi ukuthi lokhu kuyeza bekuvele kukhangelelwe ukuthi angavele athi uyancintisa kuzaba le ndlela ezinye lapho kuzangeniswa khona yona lindaba esikhuluma ngayo yokuhlala kwakhe ngaphandle kwelizwe uqathanisa lalokho kuyabe kubhalwe emthethweni. Lokho kakutsho ukuthi ngithi mina ulecala kumbe kalacala uvumelekile kumbe kavumelekanga ukuthi abe yikandidate lapha ngisho nje ukuthi yinto ebesiyikhangelele ukuthi izasetshenziswa yona leyo ikakhulu nxa esebhalisele ukuthi ufuna ukuthi avotelwe.
Nxa kuyikuthi ngempela Ncube umnumzana kaSukwere kazange abe seZimbabwe phakathi kwenyanga ezilitshumi lasishiyagalombili i-18 months le ekhulunywa ngumamangala njengokutsho kumthetho we-Electoral Act ubona siba lonyawo lokumangalo yini emthethwandaba.
Ukuthi lonyawo lokuma kumbe kasoze akwazi ukuma emthethwandaba kuzayo ngokuthi inkantolo ilesiqiniseko esingakanani ngokuthi ubehlezi ngaphandle kwelizwe esibangeni esenza ukuthi angavunyelwa ukuthi abe yikandidate. Nxa ngabe kucacile kuye inkantolo ukuthi yebo nambu ubufakazi nansi isiqiniseko sokuthi ube ngaphandle kwelizwe engahlali kuleyo ndawo lapho afuna ukuvotelwa khona engahlali elizweni lelo afuna ukuvotelwa kulo, umthetho uyabusitsha ukuthi kavumelekanga ukuthi abe yikandidate kodwa kuzaba yinto efanele ukuthi kwethule ubufakazi layo uzaphikisa aveze obakho ubufakazi afakeza izizathu mhlawumbe aveze ubufakazi bokuthi hayi ubelokhu engena ephume elizweni engena ephume elizweni kulalokho abanye abakucabangayo ukuthi ubehlala phandle kwelizwe kuze kube kufike namhlanje.
Abantu bezano sibazwile besithi engavele ephenduke uKasukwere uzabotsha ngoba kulamacala ameleleyo kanti sesibabona njalo sebesiya enkantolo besithi kumele avinjwe engancintisi. Singathi bayamesaba babona elakho ukunqoba umnangagwa kukhetho yini kumbe bazama nje ukulandela umthetho nxa kuyukuthi kukhona lapho okwephulwe khona umthetho.
Lento indala kakhulu kuloKasukwere namhlanje sefuna ukuba ngupresident. UKasukwere sesekugovernment, igovernment aye kuye yayisiphilisa ngayona lindlela asebefuna ukumphatha ngayo. Yayisethusela abantu, ichaya abantu, ingahloniphi ukhetho olukhululekileyo, ingelandaba lokhetho olukhululekileyo. So kungamangalisa ukuthi amangale ukuthi kanti sekusenzakala neZimbabwe. Yona leZimbabwe wabaleka wayichiya ngesikhathi sebethathela umbuso, yiyo lokhu iqhubekana namhlanje. Kungahlonitshwa komthetho kwakukhona ngesikhathi ekugovernment yikho okuqhubeka namhlanje. Kungahlonitshwa kwamalungelo abantu ayekubona kusenzeka ekugovernment yikho okuqhubekana namhlanje. Akulanto emangalisayo entsha eyenzakeleyo uKasukwere ngabona sengathi mhlambe naseyitarget okwedlula bonke abantu elizweni. Hayi, vele siphila ngayo nalindlela, siphila sihlukunyezwa, siphila sisethuselwa, siphila sivinjelwa lapha lalaphana, siphila umthetho ungalandelwa njengalokho kwakusenzeka vele ngesikhathi laye kugovernment uKasukwere akutshintshanga lutho.
Umnumzana efidlela Ncube ucubungula ezombusaswe. Ibandla le-TRIPC lithi amanye amalunga alo emaswingo laseHarare aselandele isixwayiso salo esokuthi acitshise amabizo awo kuludlu lwabantu abazancintisa kukhetho oluzayo. Ngemva kokugila imkhuba babhalisa bona besazi ukuthi kayisibo abakhethwe yileli bandla. Ukubhalisa kwabantu laba phezu kwalabo abakhethwe yi-TRIPC kudale ukuthi endaweni ezingamachumi amane lanye 41 kubhalise amalunga e-TRIPC amabili kumbe edlula khonapho endaweni inye ngayinye. Leli bandla belithe ababhalisa ngaphandle kwemvumo yalo laba kumele babe sebecitshise amabizo abo ekupheleni kwayizolo, kodwa lithi selibaphe esinye njalo isikhathi esiphela ekugqitshweni kwanamuhla. Usanikile Mhlanga we-Studio 7 uxoxe lomsekeli wesikhulumeli se-TRIPC umnumzana Gift Ostalosi Siziba.
Thina besise dalekele electrocot lapho ke ebesiqedisa ke amapepa ethu ke kakhulu ke kobulawayo lasemathebeleni North lapho ke okwakulama double candles abafoja ke ama signature e-TRIPC lokhu kuyicala ngoba yakwazi ukubana i-forgery icala elikhulu ke kwele Zimbabwe. So ke kodwa okwamanje kule thuba ke elizaphela kusasa kulaba ke abafoja kubana be-withdraw amabiza abo ke e-Zimbabwe Electoral Commission kunomination ngoba bengene ngendlela ke engekho emthethweni. So sikhangelela ukubana ke kulabanye asebe-withdrawile amaphepha abo emasinko labanye ke e-Harare. So sikhangelela ukubana benze ke into engcono kulokuthi ke bengene ke ngaphansi ke komthetho ngoba icala leli liyangenisa ke ejele icala ke lokufoja. So sikhangelela ukubana ke i-Electoral Commission i-court izabe ikhipha ke i-judgment yabo ke ngamalanga ke azayo ukubana kukhitshwa amabizo abantu laba abangena ngendlela ke engekho emthethweni yabo.
Umnumzana Gift Ostalosi Siziva ngomsekeli wesikhulumeli sebandla le-TRIPC. Isikhulumeli se-TRIPC enyakatho emandebeleni umnumzana Mhlonipheki Ncube uthi balokhe bekhulumisana labanye babo enkayi ukuthi balandele isixwayiso sebandla bayecitshisa amagama abo.
Kwenzakele emathebeleni North kubonile ama-double candidates kakhulu ngapha enkayi kakhulu enkayi sawe kulabanye nje abathi hayi izinto akuhambanga kuhle. So basebesithi hayi bona bakhanyide hayi baqeliwe ngokuthe kwabo. So basebengena labo ama-double candidates enkayi sawe kodwa-ke ngemva kwalokho-ke iphathi nayo ile mzamo yenza ukuthi-ke laba bantu besuse amabizo abo ngendlela ophithwe kulumeni sephathi.
Kodwa sikhuluma nje kungabe kuthembisa ukuthi abanye bazakhupha amabizo abo.
Hayi i-response khona abaningi about 70% yabontena bona laba kade ephathi ekhulumisana labo sebavuma sikuthi hayi bazakhipha amabizo abo. So sikhangelele ukuthi kuzaba nempumela enhle hayi khona ukuthi kuqine sokulwiswana sokufiwa kumakhodi ngoba sesesinxa kunjalo abantu bengavumi ukukhipha amagama abo. So ngathiwa basebenza besitha kodwa abantu nxa sibili bengama-champions abafisa ukuthi iphathi yethu sisisiwini ngikhithizana i-PF kuyamele ukuthi bekhiphe amagama abo ngenxa yokuthi ama-signatures abo abawasebenzisayo ongasiwo ama-signature ephathi kunabantu ababevikele ukuthi bazasayinela imathebeleni noso ngezinye indlela singabaxwayisa ukuthi ngezinye indlela singathi i-fraud ongenzi ukuthi lowo muntu singamophisa ngezinye indlela. So siyabaxwayisa ukuthi hhayi abakhiphe amagama abo labo kodwa kabayali. So-ke kodwa nxa besala iphathi asoze iyasala engasela manye ama-options kodwa kuphele ukuthi
kungani kube lamabizo la amaningi enkayi nxa soqathaniswa lezinye izigaba zelizwe kumbe singathi emathebeleleni South akubanga le gama ngitsho leli lodwa.
abantu bona ngokusho kwabo bathi nawo bebekhangelele ukuthi la kube ngama-candidate esithi khona hhayi ku-caucus isahlulile kodwa i-party yona yayikhulumele ukuthi asoze kube ukuthi nxawinde e-caucus kodwa kuzaba ngendlela yokuthi khona abantu ababephethe ukhetho esasithi i-independent panel niyezadicide ukuthi i-candidate ekhanya yenze kuhle kumanye ama-candidate yileyi so bona laba abakhitshwayo ne-party even i-party yona i-party i-leadership azange ibe nesandla phezu kwalokho kwenzakala kuphela ukuthi yona i-panel yiyo yabonayo ukuthi hhayi laba yibo kumele ukuthi bangene uhlupho nje kuphela abakhalazo kodwa hhayi baphuza ukuthi betshelwe ukuthi abaphumelelanga so-ke basebethezela khonokho abakwenzayo it was a bad thing eziyindlela
umnumzana mhlonipheki Ncube isikhulumeli sebandla le-TCC enyakatho yamandebeleni sokuqhamuke ukusilela kwedola leZimbabwe elizweni lokhu kubangelwe ngamanyathelo athethwe nguhulumende awukuzama ukuqinisa umnotho amabhizimusi amaningi abikwa eyidinga ngamehlo abomvu limali ngemva kokwethulwa komthetho othi eminye imithelo yeduty kumele ihlawulwe ngedola leZimbabwe sixoxelo hlaziya ezenotho umnumzana Regishoko
imbangela kwenza kwahulumende lebhanga elikhulu kwehlisa esingathi imali supply i-M3 kweze-economics imali engange-300 billion bakwanise ukuyikhipha kusirculation evikini edlulileyo bezama ukwenza ukuthi i-pressure eyekhoza ukuthi izimdola libe lokhu lisiwa nxa oliqathaniswa le-American dollar ibe ngani yayehla kunjalo nje uhulumende la umile ukubhadala esengama-contractor laba abamnenze umsebenzi abaningi adi la bebonakala beyimbangela enza kube le mali eningi enkambono omnyama wenza amareti akhwele so ngalesi sikhathi uhulumende umile ubabhadala lawo okwenza njalo ukuthi akwanisela ukucontrola i-money supply okwenza kuba ngani kuba nganyeno ngendlela yokukhwela loba kuliwa isindo sezimdola oluqathanisa lamanye ezinye izimali ngabe lirandi loba i-US dollar lokhu kwenzakala kathesi kuyindlela vele i-money supply ekontrolwa ngayo kodwa kwethu singathi ku-artificial ngoba ngasicontrola i-money supply kodwa labo siyasibhadala amakontrata ngoba mzwana siyawabhadala nxa sizawabhadala nge-RTGS or izimdola kutho ukuthi bazayifaka emkambeni omnyama kuzakhweza amarates
lokhu ungathi kulomthelela bani kumnotho welizwe nxa sesikhangela amabhizimusi kanye lakuzulu nje jikelele ikakhulu kulabo abahola ngedola laseZimbabwe
ngazi ukukhayele kwe-economics kwenzani ze-economy kuyinto enhle loba ku-artificial kodwa kufuze kube sustainable kodwa kimi labaningi esihola nge-RTGS kusenza sibe nendlela yokuba kwi-comfort ngoba sesingathi sesingapredicta ukuthi ayi-rate ngavuka sasikhwele nge-2 points hayi kona besekusenzakala amaviki adlulileyo kodwa kuboza kosomabhizimusi ngokwabo bona hhayi akungeke kubachaze ngobana i-price abasebenza ngayo kathesi besenza okuningi kuthiwa i-forward price le-speculation okubayenzela imali so kathesi lokhu kuyamisa i-speculation njalo kuyamisa i-forward price ngeningi kakhulu intenzo fama-gap lama-percentage kodwa kimi njengomthengi wawe-economy kunganinika ongani ngokuyiphisanyana okuncane
isiphathamandla sikahulumende umnumzana Nick Mangwana uthi amabhizimusi amaningi asezama ukulahla idola laseMelika efuna eleZimbabwe ukuze ahlawule imithelo ngoba kuchipile ngaleyo ndlela kodwa kawalitholi idola leZimbabwe yebo yinto eyenzakalayo yini eliyibonayo
eqinisweni kathesi amabhizimusi amakhulu athwele nzima singagayela amakhampani namna ningayimpothayo ala ma-truck kathesi asebabhoda bazama ukudinga leyo RTGS ngoba amanye amajuda asebhadalwa nge-RTGS kuyindlela kahulumende yokuzama ukupromota i-UC ye-RTGS njalo kuyindlela kahulumende yokuzama ukufosa amakampani wona zethu amakampani singathi even ipending sector eZimbabwe kathesi ehlezi kwemalengane 2.2 billion engasebenziyo in hard currency in US dollars. So ukulumende by forcing or by enforcing ukuthi ama duties abhadalwe nge-RTGS and ngapha yena squeeze i-circulation ye-RTGS as a more pay excess liquidity esingathi imali adiningi ngathi i-RTGS at the border. Kuforce amakampani ayithenga le RTGS and wanazela ukuthi babenze bakuvula njalo bathi amakampani angameleli amabhenki nxa ekwanisa nxa ezimisile kahambe eyithenga le RTGS reserve bank. Kuyindlela kwesi sikhathi engingathi kuyikuhlakanipha okunganeno ngohulumende ezama ukuforsa or sithi ku-unlocker i-US dollar le esezandleni loba esemabhanga eyamakhampani abayigcinileyo abangayisebenzisiyo ukuthi bangayi-unlocker bayisebenzise isekulete kwi-economy. Ngoba at the moment siyakwazi ukuthi kule shortage enkulu kakhulu e-US dollar kodwa leyo mali esemabhanga inga-unlockwa isetshenziswe kuyaba nganeno. Lapho urhulumente singamkhangela ukuthi uzama ukubalika okwenzakala eminyakeni ephelileyo webhay i-reserve bank ya-raider ama-accounts abantu ama-US dollar athathe asebenzise abanika amazimdola lapha uzama ukubafosa ngendlela ezisemthethweni loba ngokuhlakanipha.
Umnumzana Reggie Shoko uhlaziya ezenotho. Selikubonile na okusemaphephandabeni. Ikroniko ithi umongameli Emmerson Mnangagwa uza kwenza umhlangano wokukhankasela ukhetho enyele primary school ePlumtree ngomgqibelo. Izim Life ithi omunye owaphuma kufilimu yomsakazo weAl Jazeera echasisa ukuthi bahuquluza njani igolide leZimbabwe, umnumzana Ewan McMillan wethule umbiko exolisa izolo esithi konke akukhulumayo wakukhuluma edakiwe. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Siyabingelela kakhulu emsakazweni, siyabonga. Kodwa ke ngithanda nje ukuphawula kancane ngithi iZanu PF yona ngowayo noma bekhankasa ukhetho bazibona ukuthi abalanto okukhankasa ngayo. IZanu PF yaphela kudala amandla, yathi siphela amandla iZanu PF isaholwa ngomgabe bazama ukukhankasa ngokuthatha ilendi kube lungu benika abantu abamnyama. Lamanje akulanto yaba yimphumela, ilizwe lifile liyabahlula kuze kube manje. Yikho ubona namanje bengafuni ukuthi uSevia Kasuweri la ebuye ezozimela la njengendoda, ebona ukuthi uthola umuntu oyedwa noma uthola ababili bathi bafuna ukuthi bemthenathele bemfake ejele. IZanu PF ayifuni umuntu oyiphikisa. So amaZimbabweni ngabahlakaniphile ngabe kuya ngabe ngabe babambane baba into eyodwa bonke ilizwe lonke, engabi khona umuntu oyedwa ozasupport iZanu, ozavotela iZanu. Kusale ukuyiwo kugawule bona abakwazi batshontshe amaplazi wonke, batshontshe imali yonke, batshontshe igolide kuphela. Umuntu nje oyi-citizen seZimbabwe azivotelele i-opposition eyodwa 1 CCC, sibona ukuthi ma i-CCC iphethe utshintshwa ngeke lube khona yini eZimbabwe. Ngoba iZanu PF ayilanto ezafa yenzela abantu beZimbabwe, never ever ever. Sebephelelwe ngamandla okusele wonke ama-resources asele lapho ngawabo.
Siyakubonani, siyakubonani Studio 7. Ngithanda ukungelela umama wami enkaya kwesikhobokhobo kwathi 12 unabongani, lobaba wami usabongani, lo mntana wami wokuqala nobuhle Sibanda, lo Thando lwenkosi Sibanda ye okhulumayo engu-Edson Sibanda. Thanda ukulingelela lonke sithi linjani, ngiyalithanda. Bese ngibingelela lo mtshana wami obvious Sibanda.
Balibonani kustudio 7, wonke abasakazi kastudio 7 bonke besicela kakhulu, ngicela abantu bagide ukuthi abavoteli i-MRP mhlaka 22 August. Ngumsimanga lo okhulumayo, abacela bevoteli i-MRP 22 August. Bengakhohlwa befika ebhokisini nje, ngabe fika nje ebhokisini bevoteli i-MRP. Besaletha inguquko i-MRP, bevotele i-MRP Mthwakazi Republic Party. Siyabonga ngalokho.
Studio 7, Nicholas Moore from South Africa. Hayi, umbalula ndikuthi abombalula abafana abancane bakakavuthwa amanye amakhada lapha umbalula akabona ukuthi iANC yawamanje ine uphill kuthi iscoming elections usakhuluma zizikhele statements esifana nalesi akazi ukuthi kuaffect iANC kulest elections ezizayo lesi and umalema on such instances ugaina ileverage ngokumalema is fighting for all Africans, one Africa, one nation. Abumbalula basase abafana abancane enhloko. That's why nje wazwaye entabeni esekhulile sekaqala kwentabeni eselikhehla. Uvele nje hayi impilo yakhe nje ukuthi hayi ayihlelekanga kahle. Akaphume nje kule ndawo yaseZimbabwe aconcentrate ukuthi iANC izoqhuba kanjani ku next elections.
Njani lonke basakaze igama lami ngivukani zolo sekhes lapha kulo baba lo ubaba lo se-South Africa lo basitele ukuthi sisebenza lama-Americans disembat ochamisa basebenza lama-Americans sicele yazi kubana eZimbabwe nama-political parties amaningi asiyo sisisiyodwa njalo onke lawa ma-political party ukuze ebe khona ikwehluleka kwe-ZANU-PF. UMnangagwa kaswaZimbabwe. IZimbabwe asifo yabantu iZanu asifo yeZimbabwe. IZimbabwe ayisiyo yabantu beZanu. IZimbabwe ngeyabantu abaningi. IZimbabwe lama-political parties amaningi alembono etshiyeneyo engasicabangeli thina kusitshela ukuthi lokhu lalokho engasicabangeli.
Njani basibuye basazi studio 7 nabalaleli hayi le ngabona kumbe ngestedi akuzange kufundwe lutho lokho singabalo ezami kodwa hayi akulandawo sasilokhu sikhuluma lapho wasitoka khona azovele lokhu ekukhuluma mbe sedilethekile sasilokhu silinda sotini sometimes ukubekezela sabo silinda sibekezela nanku silokhu sibekezela amanyala ezanu 2043 years bebusa bamangaza mabe kampeni othi bakampeni abeqalela kuphi ilizwe beliyenze amanyala siya bakampeni abesithi nabo abantu akodwa people abantu especially abantu abantu liyakwenzana emavoti lisiyawumanelwa umuntu amagedla la umana la lisiyawumanelwa emarali lakhona liyafunani vele kukhona kumeeting yakhona hayi khona ma
hayi basakazi linjani hayi nami ngiyabonga ukuthola ithuba lokuthi namhlanje lapho size sikhona ukuthi size siyiphethe singene lehlelweni hayi gama mbekezeli umfokasibanda kafudimu egwanda hayi mina okwami bekuyisikhalazo nje lesicelo sokuthi nje uhulumeni wethu nje bengayenangawo bengazama ngakho konke okusemandleni singamayouth kuzo siyabona ukuthi sibe lokho esithi sibhizi sibhalisela ukhetho singabona ukuthi kusuka ngathi kusiya ngathi kwesinye isikhathi sokuthi sithola sokungazathi akusisebenzeni kokuthi sokusisebenzela ukuthi sigcine sesingathi siyadonda ukubhalisela amavoti kodwa-ke ngamafithane nje besingacela nje ukuthi uhulumeni wethu ake ancedisane la ma-youth abalesifiso sebe sinezifiso zokuthi singaba ngabalimi sisiyeze elizweni lethu asila manzi kahle asila migwaqo la manzi thola lanxa sifanele ukuthi siyegada izimoto mhlawumbe silandele amanye ama-ofisi angekho endaweni zethu sisiye emadolobheni sigcina sesisuka sesihambe busuku.
Lawo bekungamazwi abalaleli abasithumele wona nge-WhatsApp. Lawo mlaleli ungasithumela awakho kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika sokuvele irecording ye-audio elamazwi kamnumzana Donald Trump owake waba ngumongameli waleli lizwe etshengisa abanye abantu amaphepha alemfihlo kahulumende weMelika engamelanga ibonakale okulicala alibotshelweyo kumaviki asanda kwedlula wamiswa emthethwandaba. I-audio le yethulwe ngumsakazo we-CNN lamaphephandaba abalisa ele-New York Times kanye lele Washington Post ngokubika kwemsakazo we Voice of America. Ku-audio le ebikwa ilakho kusetshenziswa ngabachuchisi. UTrump uzwakala etshengisa abanye abantu amaphepha lemfihlo yendlela yokuhlasela ele Iran. UTrump athi yahlelwa libutho leMelika. Kwanele mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na. Asibeni sonke kweze kusteni njalo kusasa ngo 6:30. Igama nguNtungamilinkomo, litshone kuhle.